Ugatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu oswelayo olwe-social welfare luthi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus ngokunye kwezinto ezibangele ukuthi inani labalambayo ezansi emandebeleni likhuphuke. Ekhuluma kuliviki umqondiso ogatsha lolu kulumango umnumzana Christol Nakushka uthi imizi esidinga ukuncediswa ngokudla iziphezu kwenkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 141,659. Kodwa uthe imizi ethola uncedo oluvela kurhulumente okwamanje ingaphansi kwenkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa 68,380. Izakhamizi ezixoxelazo zithi ngempela kuliqiniso ukuthi igciwane le-coronavirus lenze indlala yabahlasela ngamandla. Esinye salezi zakhamizi ngunkosikazi Siboniso Nyathi ohlala eMawane.
Indlala inkulu bakithi, njengakithi ukhansili uzamile sibili yabuye ikhe imile okwensukwana sazama uyazi sibe sisidla, kodwa kwamanje sikhuluma sinje kakulalutho sebevalelisile. Okuthi ngakuyavuma bakithi kube leyinye idona engasilethela, lanxa bengasinika umsebenzi bathi yenzani lokho, singavotela ukuthi sikwenze ngoba sizafelwa ngabantwana ezindlini.
Umnumzana Godwin Magwalo edatata kuthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekubathiye bebhekane lendlela embi ngoba kungasathengeki lutho.
Izinto zikhwela ukunisa kwamalanga, ungaphuma esitolo uthi uyabuyela uyafika into isikhwelile, wena uyithenge ngenye iprize ephansi. Kukhwela nje ungena emnyango khonapho, thina esingasebenziyo sizayithatha ngaphi imali? Lo nyaka njalo kule ndlala yamanzi uhulumende kathathi inyathela ngokufaka izikotshi ebantwini kuthule zwi, asiwazi ukuthi sizaqonda ngaphi.
Unkosikazi Santa Mabuya owestezi yena udobo nobunzima sebehlangana labo ngoba ukuthi abezitolo abasamukeli imali yakuleli eyohlobo lwama-bond notes besithi sebefuna imali yakwamanye amazwe.
Bakithi isimo sibi, akulanto enhle kithi la. Sizamile ukungena iganga sidinga amacimbi, sesithenga ngawo impuphu kade sisikhuluma so. Ezitolo kuyadula, sebefuna amayusa lamarandi, thina sisilapha singabe bond. Khonapho shiwa libona ngani singaphila ngoba thina iyusa silazi, iranda silazi, kodwa basayifuna imali yethu yena lesilayo okuthiwa yibhondi. Khonapho kuyasizimela shiwa, asisakwazi sithini.
Amazwi akagcizelelwa ngunkosikazi Siphathiswe Nkala weSilikwe yena othi lanxa bengasinda kugciwane le-corona abantu bazabulawa indlala.
Besicela uhulumende ukuthi ngabe uyangenela abone ukuthi wenza njani, noba sidingele phelani yona mpuphu leyo ibe khona emakhaya lapha sikwazi ukuthenga emakhaya njalo ngentengo ekwanisekayo, ngoba lanxa abantu bengasinda kulo mkhuhlane we-COVID-19 but izidumbu zizabe zikhona phela futhi ezabantu abazabulawa yindlala ngoba kunzima uma ngoyulalezifo.
Okungane kuhle kwezulu emnakeni edluleyo kudala ukuthi iningi lehluleka ukuvuna emasimini. Kusenjalo kuliqembu lezizalwane zeGwanda ezinikeze isibhedlela esikhulu seGwanda impahla zokuzivikela ku-coronavirus. Umnumzana Thames Phiri uthi bakubone kubalulekile ukuthi baqoqe lezi mpahla ngalesi sikhathi igciwane limemetheka ngamandla.
Bancedise ngokubathengela i-equipment enjengama-mask, i-equipment enjengama-dishwasher, ama-sanitizer, lama-thermometers ayo okubamba ukuthi umuntu seqala ukugula kumbe akakagula.
Umqondisi wezempilakahle esiqinini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo wamukele lesi sipho ezithi bazimisele ukulwisana legciwane leli kulesi sibhedlela.
Okwakathesi sithanda ukwazisa ehlabezulu ukuthi kuqoqekile esibhedlela kwe-siredi wakhethi for any ama-cases azabakhona.
Abantu asebebanje umkhuhlane lo eMathebeleni South sebengamathumi amane lanye 41, njalo iningi labo izizalwane zakuleli ezivela kule South Africa laseBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.